ngizadalelwa ukuthi ziphile lapho ezingani khona izulu, ngoba lapho kunakhona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo njalo, kodwa lapho okunakhona kakhulu izulu ziyaphanga zijayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngesikhiwa sithi zi-adaptable, yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kuloku guquka komumo womkhathi, lingathini kibo?
Abalimi babafuyi bembuzi abasendaweni engani izulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto, kumbe singathi umumbu, kumbe amabele, kumbe ingawuthi lapho zingabe zilungile, amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima xa kuyukuthi eganyela kuphela luphi. Njalo kuhle bakhona ukuthi imbuzi yathi ziyazidlela ogafu, izihlahla zelezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafisi abafundisi ukugcina amazinyane, ngoba amazinyane yiwo esithi yi-profit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi, yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungenele bayiphi ibhuji ufike uthi ufuna inyama yembuzi, ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize, and njalo abantu bengathi hhayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi baye eziphaleni bayethenga imbuzi yonke ephilayo.